Hayi impenzakala ukuthi ababantu ngabantu abalokwesaba okuthize abalakho. Yikho sibona ukuthi nemadolobheni somtshona kugcwele amapolisa namalori amapolisa elokhu ebhoda indawo yonke. Ngabantu abalokwesaba okuthize abesabela ukuthi khona indlela asebeyehluleke ngayo. Kutsho ukuthi abantu ngenisime bangaba nokuvukela abantu bethi hayi umbuso lo awusafuzanga sibekele phambili. So-ke ngenxa yalokho-ke konke abantu abafuna ukuthi benze imihlangano ababefuna ukuthi babe lalokho abafuna ukukwenza kibo babe sebebona kabasaboni ilungelo labantu sebebona ukuthi khona no abantu laba bangaze behlangane kuyakuba lomvukela. So ikho sokusenzakala sokunzima ukuthi abantu lihlangane akuphela political space kayisekho asavunyelwa lokuthi sithi nathi sokuhlangana nama-supporters ethu siwatshele lokho esiwatshele khona.
Po manje liyenzani ngakho khonokho?
Kukhona kathesi Dube ukuthi khona mbonakani lebandla lethu lalo selikunanzelela ukuthi khona ukuthona sesiya kuthi emapoliseni sicela inyanga likakusasebenza. So into esikhona nje into yokuthi nje lapho sesicabange khona nathi sesithi hayi asambeni nje siyehlangana senze lokho esizosikwenza.